Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku 6 ngokwenkwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ku-2013 abantu bahambe kureferenda batsho ukuthi unayini isekelo sombuso lesi kumbe hatshi. Sina sithi hathi isekelo lesi yisekelo esifanele sintshintshwe kusuka ebantwini.
Abenhlanganiso ezizimeleyo nezilwela amalungelo oluntu baqoqe umhlangano wokuhlaziya inguquko yesisekelo sombuso i-Constitutional Amendment Bill No. 2. Iningi labazali lamukela ngenjabulo isinqumo sikahulumende esokuthi abantwana besikolo baphiwe impumela yemhloliso yabo lanxa bengabhadalanga ama-school fees. Inani labantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala yokuvikela i-COVID-19 seliphezu kwenkulungwane ezingamakhulu amane lengxenye 461,023 elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba lokhu lisehla inani labantu asebehlolwa betholakala belegciwane le-coronavirus elizweni, kodwa kuqonga inani lasebesiza hlatshwa ijekiseni yokuzivikela kuleli gciwane. Kunje seliphezulu kwenkulungwane ezingamakhulu amane lengxenye 461,023 inani labantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala e-COVID-19. Akula muntu obulewe i-COVID-19 ebantwini abahlolwe izolo, ngakho-ke inani lababulewe yileli gciwane lokhu liphezu kwenkulungwane elengxenye 1574. Kuthi inani lasebehlolwe babanjwa belegciwane le-coronavirus sebezinkulungwane eziphose zifike amachumi amane 38,357. Lokhu leli gciwane lahlasela eleZimbabwe nyakenye. Abenhlanganiso ezizimeleyo ezisebenza lozulu lezilwela amalungelo oluntu baqoqe umhlangano enkundleni yebulenjini e-Zoom wokuhlaziya inguquko esizenziwa kusisekelo sombuso phansi komthetho opasiswe edalela ePhalamende we-Constitutional Amendment Bill No. 2. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Uzulu waseZimbabwe okhokhelwa zinhlanganiso ezigoqela oZimbabwe Human Rights NGO Forum, Zimbabwe Human Rights Association, Zimbabwe Peace Project, Lead Trust lezinye uthe gwaqa emhlanganweni sikhuluma kunje behlaziya lolu daba. Okunye kokufuna ukuguqulwa kwalesisekelo sombuso kugoqela ukukhishwa kokuvotelwa komsekeli kamongameli welizwe, ukungeza kwenani labesifazana nabasakhulayo labamele bangene edale ePhalamende phansi kohlelo olwe-women's quota ukuba abahluleli bedalele High Court babe ngaphezu kweminyaka amachuma isikhombisa 70 ukuzalwa lokunye. Abasekeli bezanu-PF bathi ukuvotelwa komsekeli kamongameli welizwe kwenza umongameli engabi lamandla eneleyo. Kodwa abalelwa abalungelo oluntu bathi umongameli Emmerson Mnangagwa usephiwe amandla amaningi ngokuguqulwa kwesisekelo lesi. Umqondisi wenhlanganiso yelwela amalungelo oluntu eyeZimbabwe Peace Project, uNkosazana Justina Mgogo, ngomunye wababikisana lali nguquko osemhlanganweni lo webulenjini owe-Zoom sikhuluma kunje, utshele iStudio 7 phambilini kwalo mhlangano ukuthi sebesungule umkhankaso wokulondoloza kwesisekelo sombuso welizwe esalojwa ngo-2013.
uhlelo esingalo lamhla uhlelo oluphathelane lesekelo sombuso uyakhumbula ukuthi ngo-2013 ngo-March abantu bahambe ku-referendum ukuthi bathi ukuthi bafuna yini isekelo sombuso lesizwe yabo abantu abedlula 90% yabantu bekuyizigidi ezidlula ezintathu abavotileyo over 90% bathi bona bafuna sonesi isekelo sombuso.
Uqhubeke ethi uZulu kumele abone ukuba engenzani ukuba lisane lodubo lokuguqulwa kwesisekelo.
Yikho sinxuse uZulu namhla ukuthi abuye sixoxisane ngodaba lona lolu abone ukuthi kuyini angakwenza ukwenzela ukuthi singakhangeli isizwe sakithi sibuyiselwa muva.
Lokhu kusekelwe ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance yena osemhlanganweni munye umnumzana Felix Mafa.
Konke lokho okwenziweyo yiparlamenti yeZimbabwe ethungamelwa nguspeaker weZANU njalo iZANU kuncele into engasozi ilungise i-economy yeZimbabwe ngethi batshintshe i-constitution bengakenzi i-alignment i-constitution ingakasebenzi ngokokuqala. Okwesibili esifuna ukugcizelela ikuthi ungabona upresident eguqula i-constitution ezipha amandla khonokho kutsho ukuthi upresident we dictatorship untando kayiphikiswa.
Kodwa isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube yena ibandla lakhe elethiswa umlando wokusekela iZANU-PF ukuguqula isisekelo uyakulandela lokho esithi zikhona ezinye izinto ezinhle ekuguquleni kwesisekelo sombuso
ngoba belumumethe izinto eziningi njalo eziningi zakhona kuyizinto esivele silembono emileyo eyaziwayo kolunye icele izinto kuyizinto esizisekelayo kanti njalo kwelinye icele kuyizinto esiphikisana lazo.
Umnumzana Mabutho Moyo owebandla leZANU-PF ngumunye othi kukhona okuhle ngenguquko kusekelo sombuso welizwe lesi.
Kuqakathekile ukuthi njengelizwe elingangeZimbabwe kutholakale ukuthi abatsha labesifazane bayaphatheka kwezembusazwe lokwenzweni kwemithetho yesizwe. Kodwa lokho abantu bengakukhangeli njengomgoqo wokuthi yizo kuphela izikhundla okumele zibanjwe ngabatsha kumbe abesifazane, hathi leyo nje ikota njengoba besithi ukuthi ikota kodwa abatsha bavumelekile ukuthi becontest.
Amalungu edale leparlamente awe National Assembly abangamakhulu phose amabili 191 iningi labo kungabe ZANU-PF bavotele ukuba isisekelo lesi siguqulwe kuthi abangamashumi amabili lambili 22 bavotele ukuba singaguqulwa. Edale lesenethi ibhili leli lipasiswe ngemva kokuba amasenators angamashumi ayisithupha lanhlanu 65 evote isisekelo linguquko kwaba lamalunga alichumi avotele ephikisa okutsho ukuba lamanye amalunga ababandla aphikisayo avote isisekelo linguquko. Mimele isitu 7 ngiseharare ngumlondolozi Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye. Namhlanje abenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye-Women in Leadership Development kumbe WILD babe lomhlangano wabesifazane abaphatheke kwezombusazwe okuhlaziya umthetho osanda kubhasiswa edale lephalamende lele-Senate okuguqulwa kwesisekelo sombuso okwesibili i-Constitutional Amendment Bill No. 2. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abesifazana abangene lomhlangano baveze imibono ehlukeneyo ngakho ke iningi livumelene ukuthi balakho ukumelana lalinguquko ngokukhweza lolu daba emthethandaba waphezulu welizwe oweConstitutional Court. Abangasekeli linguquko bathi iyabalulaza njalo kuzaletha ingxabano enkulu ezweni lakumabandla ehlukeneyo ezombusazwe. Obona ukuqhutshwa kwenhlelo eZimbabwe Lawyers for Human Rights, uNkosikazi Priska Dube uchaza injongo yomhlangano walamhlanje.
Besihlangene lapha labomama namuhla, omama abatsha labomama abadala, abanye bekupolitiki abanye bengomama abafisa ukungena kupolitiki, ukuthi sikhangele ukuthi uConstitutional Amendment No. 2 umumetheni nxa sikhangele omama lokuphatheka kwabo kupolitiki, lokuthi kuyini esingakwenza njengabomama kumnyaka le elichumi elandelayo njengoba izaqhubeka ilokhu ikhona le esibiza ukuthi proportional representation ukuthi kuyini okudingekayo kithi njengabomama ukuthi sikusebenzele ukuthi siguqule ukuthi mhlawumbe nxa sesiyafika umnyaka ka 2033 sibe sesifike kubanga lokuthi sile 50-50 nxa singena endabeni zokubusa eParliament nabo Senate njengamaZimbabwe.
Zidube uqhubeke ethi lokhu sokungumthetho okhona kodwa ulakho ukuphikiswa emthethwandaba waphezulu owe constitutional court.
Lokhu sokungumthetho osukhona ngoba sokumelele ukuthi kusayinwe ngohulumende welizwe, kodwa ngasikhathi sinye nxa kuyukuthi ngumthetho esibonayo ukuthi uchiya izikhenxe lapha nalapha kule ndlela okuyabe kudingeka ukuthi sigambele ngazo. Nxa kuyukuthi asigambeli ngazo siphinde siwuntshintshe njalo ukwenzela ukuthi uzame ukuthi uthuthukise omama, ngoba ukuphiwa la akuwuhle kuba mnandi ukuthi omama labo bezisebenzele bezuze izihlalo lezi zokungena ePhalamende ngokuzisebenzela.
Osakhulayo uPamela Mpofu ongene umhlangano walamuhla uthi isisekelo esitsha sibachiya phandle.
Abantu abasakhulayo abangamankazana siyadeserve ukuthi siphiwe ama-spaces ePhalamende ukwenzela ukuthi lathi utshintsho esifuna ukulubona emphakathini wethu amangisikazi amankazana sikubone kusenzakala.
Unkosikazi Sithabile Mlilo zombusazwe uthi kukhona okuhle lokubi ngalesi sisekelo esiphekwe kutsha.
Awu bill number 2 lo singamkhangela babemela ukuthi bebetshanise izinto ngoba kulokunye okuyabe ku right like singakhangela lokho kwabo mama. Singakhangela nje ukuthi babanike 66 lezi kodwa sina sabe sikhangelele ukuthi abafazi kube ne 55 ku bill le. So singayikhangela kodwa sithabanga sibili lo bill number 2 lo.
Omunye ongene umhlangano unkosazana Lezina Mohadi okhangelele ukuphatheka kukhetho oluzayo njengokansila ngomunye wabangavumelani lalinguquko yesisekelo sombuso.
Hayi, asivumi i-amendment bill because thina njengabo mama I think iyasibalela phandle kakhulu. Njengabo mama we need to fight it ukuthi izinto zihambe ngendlela le constitution ilandile.
IZimbabwe iphakathi kokuguqula isisekelo sombuso constitutional amendment number 2 oselinde ukusayinwa ngumongameli Emmerson Ntambutso Mnangagwa kumalanga alandelayo ngemva kokuvotelwa wapasiswa edalele House of Assembly lele Senate. Phansi kweziqondiso zale ibill, inani lamalunga amela abesifazana labasakhulayo liyengezwa okwenza linguquko isekelwe ngabanye. Kube labanye njalo abathi singaguqulwa njani lesi sisekelo sombuso singazange saqala ukusebenza lokhu salotshwayo ngomnyaka ka 2013 kodwa sesihle sifakwa izigamba singakaqondisi imithetho eminingi yelizwe eminye yayo eyayikhona ilizwe lingakatholi uzibuse. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakazwa eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Iningi labazali lithi lamukele ngazo zombili isinqumo sikahulumende sokuthi abantwana besikolo bephiwe impumela yemihloliso yabo lanxa bengabhadalanga ama-school fees. Bese kumangalelwa abazali ngoba kuyibo abalesivumelwano lezikolo. Lokhu kuza ngemva kokuba ezinye izikolo zibikwa zisenqaba ukunikeza impumela yemhloliso esanda kuphuma ezinga le-O-level yabantwana abangabhadalanga okungabangela ukuthi labo abafuna ukuqhubeka ngezifundo zabo baye ku-A level bengatholi indawo. Umphathi Ntambo wegatsha lezemfundo umnumzana Kane Mathema ubikwa esithi abaphathi bezikolo abazatholakala bekwenza lokhu bazajeziswa, njalo izikolo ezizimeleyo zingathathelwa imvumo yokuqhubeka zisebenza. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele unkosikazi Patricia Chabalala umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Association, yena othi ngabe bonke abazali abanganelisi ukubhadala bayathola usizo kuhulumende kulokuthi bamangalelwe.
Amike sokuntaka ukuthi bathi ngoba sebe bathanda Kuphinda thi izikolo zingalandelela abazali zidinga leyo mali kumbe zibamangalile emthethwandaba.
Patricia Chabalala, umsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa icingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekhona le kwaBulawayo. Lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazane ukumelana legciwane le-coronavirus kanye lembono yabo ngenguquko enziwa kusekelo sombuso welizwe i-Constitutional Amendment No. 2. Kangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ubudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba u-US Secretary of State Antony Blinken uhlangene lomongameli Vladimir Zelensky wele-Ukraine edolobheni le-Kyiv izolo, lapho amtshele khona ukubana eleMelika liza kubeka liqinisa ubudlelwane lelizwe lakhe kwezomvikela ikakhulu ekuzivikeleni ukuhlaselwa locuku lwaseRussia. Inkampani elungisa izimota eFord imanyenele yakweleme German elungisa izimota layo zohlobo lwe-BMW bethula isaziso sokuthi bamanyene lamanye amankampani ukuphathisa ngemali engangezigidi ezedlula ezilikhulu zamadola $130 million kuhlelo inkampani yasesigabeni seColorado khonapha eMelika eye-Solid Power esungule umsebenzi wokulungisa ibattery lemota elilamandla amakhulu ele-sulfide solid state battery technology. Inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba ibona ngezempilakahle eye-World Health Organization WHO ikwayisa ukubana emazweni asezwekazi le-Africa kulakho ukuba lombonakalo omkhulu ukuqhamuka njalo kweminye imihlobo yegciwane le-coronavirus ngenxa yokungahambi ngesiqubu esidingakalayo ukuqhutshwa kwenhlelo zokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni e-COVID-19 vaccine emazweni la. Abe-WHO babika ukubana okwamaviki ayisithupha edluleyo ukusabalala kwe-coronavirus besokunganeno emazweni awe-Afrika. Kunje sebeyizigidi ezine lengxenye 4.5 million asebethe babanjwa bele gciwane leli abagoqela inkulungwane ezedlula ezilikhulu 123,000 asebebulewe yileli gciwane kuleli zwekazi.
Indlela evotelwe ngayo inguquko esekelo sombuso emadale womabili ele Senate lele House of Assembly itshengise okwakuqala ukuthi amalunga ebandla linye engavota ngendlela etshiyeneyo. Umbuzo okhona ngothi abameli bedale lephalamende nxa bevotela imithetho bavotela izifiso zalabo ababavotelayo na kumbe ezebandla. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu endawonye lomnumzana Rejoice Ngwenya onguye osungula lingxoxo.
Kwenzakala ukuthi nxa amalunga eParliament evota bengavota nje ukuthini, kodwa sifanele sikwazi ukuthi kulethwa i-caucusing le-whipping evele ikhona luyamindika lukayeka ebritain. Kwenzakala nje ukuthi iqembu lamalunga abo alo bavame ukuthi bavote ofanayo ngaphandle kokuthi nxa amalunga akhona evele e-independent lokona ukuthi balekungqondo okuthiyeneyo labanye, kodwa nxa into iqakathekile kufanele nje ukuthi umilwa leParliament livote ngendlela abona ngayo ngoba wakhethwa ngabantu ukuthi amele abantu. Nxa esike yakhuluma labantu abantu bangathi athi umuntu vote yezi kufanele alendele khonokho, kodwa i-whipping system ikhona. Kodwa mina ngibona ngathi vele kayilungako.
Ngize kuwe mnumzana Ndlovu, abantu bona abavotileyo bevotela amalunga wona la ukuthi ayesimela edale abafiki behambisa izifiso zabantu, kugcina sokuyizifiso zebandla. Wena ukubona njani lo?
Inkinga esilayo kwezombakazi zakithi eZimbabwe and mhlawumbe nakuzo zonke izindawo zase-Afrika nakwamanye ama-country angaphandle kwe-Afrika ukuthi abantu babuye ebantwini bezocela ukuvotelwa bethembisa izinto eziningi kakhulu ukuthi zona zasuka senze kanje senze kanje sisenzela lina bantu that ma sisiyalungisa imithetho and kakhulukazi khonapha ma kudilwa ngomthetho ngoba yibo benza umthetho-ke laba bantu i-parliament sizozwa ngani ukuthi lifisa ukuthi izinto zihambe njani. Ethi ma esephakathi laphana njengoba esho uNgwenya i-chief whip yephati isizamthiyena sivotela leyo ibandleleni labana abantu abamelweyo. So democracy, i-democracy nje sokusiba ligama kuphela ngoba u-democracy usho ukubusa kwabantu bonke, of course bemelwe ngumuntu othize endaweni enjengeparliament. So ayisekho nje sokusetshenzela amaphati yabona ubukhali lomhawu ophakathi kweZimbabwe uzwisa ubuhlungu kakhulu. Abantu abaningi nje mabebhele ukuthi yo ngabe sizesiya kulesi sikhathi sokuthi kube sobala iqinisweni ukuthi sokusetshenzelwa abantu abalutshwana abathize akusasetsenze kumuntu mawuhleli nje uzubuhlungu endizwe zisubuhlungu ukuthi mawusubheka ubheka phambili ubona ukuthi ipolitics vele ukuthi awusoze ucabangela ukuthi mase kungenela elinye ibandla liyotshintsha ngoba isistyle sakhona yindlela vele okudayivwa ngayo so lowo nawe ufuna ukungena kuphathi nawe ufuna ukudayiva njalo bangengena nje that's what he thinks of next ukuthi sizoyitshintsha kanjani into le sizoyenza kanjani ukuthi wonke umuntu uvote esayidini lethu ngoba nabo even babe lokhu bevota manje bevota ngeparty but beyi-opposition aso nkinga yezanu kuphela inkinga yepolitics yezimbabwe okufuza ukuthi ithintshwe ochief whip labangabi khona abantu bavote according to the desires of their constituencies
mnumzana ngwenya siyabona ukubana umthetho nalo kade uvotelwa ibhili le ilakho abanye abathi kuhle njengalokho okwabomama uphathelane labomama kuzokuba lalokho okunye okokuthi umongameli usezakhetha yena ngokwakhe ekhetha ojaji kodwa abanye bathi bacine bevota ngoba ibhili ibilokuhle ngokubona kwakho kumele kuyenziweni nxa kule nto ezinje kakhulu ukuthi ibhili yakhona ilokunye ongani kumi ngapho kunye kunje kuyenziwani nxa kunjani
yabona njengoba udlule sisho ibhili yayifanele iqale icubuyicutshungulwe kukomiti i-legal parliamentary committee amalunga eparliament babengafanelanga bavume kumbe ama-senators ukuvuma ukuthi kube le-omnibus ibhili yana ephokuhlanganisa konke ndawenye ngoba nxa into umthetho wakhona uqakathekile pho-ke kungani lingawuvoteli uwedwa uwodwa umthetho wakhona lifaka umthetho we-succession lifaka umthetho we-running mate uwodwa selifa umthetho wabomama labontanga uwodwa khonokho ubuqili obutsotsi bezalo ukuphiwa babefuthi bafake bahlanganise kwenzela ukuthi kuphazamise laba abangazwisisiyo ipolitics yabona babevele bengafandanga bavume abantu amalunga eparliament e-MDC ukuthi imithetho yakhona ifakwe kubhili elilodwa ngoba umudinda labanye bakhe bezanu babevele iqonde khonokho ngoba ungazihlanganise umumbu lamazambane ukuba phela kuyadleka komntu awusoze ukuthi mina angidli ngoba kula mazambane ungawuthanda amazambane so babengafanelanga bavume inkobe lezi zenziwayo yikho lapho baphambanisa khona kuyatshengisa vele ukuthi njengokudlule sitho ukuthi amalunga ethu eparliament bayavotela ngabantu kodwa ukuthi sebeyingene khonaphana phakathi sebebhayiza sebephanjaniswa hhathi mina bona ngathi kwaphanje kwaphanjaniswa kakhulu lokho
mnumzana Ndlovu ubona njani singabona yini ibandla lezanu PF kwelinye ilanga abanye bevota no abanye bevota yes
akufuzanga ukuthi sikufise kuphela lokho kufuze ukuthi abantu abalungileyo abangama-Zimbabweans baqala ukukhupha bethi ma bekhupha baphaphame bakusebenzele futhi ukuthi kufike khonapho ngoba yikho kuvele okufuze kufike khona ukuthi kube ne-demokhrasi yamaqini abantu bathi ma besephalamente umuntu azizwe ukuthi yebo engabe ne-party yakhe abhilonga kuyo kodwa abantu abayibo abamthumileyo yilabo abaku-constituency avela kuyo so I think kuliphutha uma singakubheka njengokuthi sikufiseni nje sikhangelele ukuthi kungenzakala
umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa endawonye lomnumzana Rejoice Ngwenya laye oyingcwethi kwezombusazwe
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz ku-short wave.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Abenhlanganiso ezizimeleyo ezisebenza lozulu nezilwela amalungelo oluntu baqoqe umhlangano wokuhlaziya inguquko kusekelo sombuso. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.